into nje efana nayo esingathi ngesilungu obvious ukuthi ngubani ozawina uyawina uTrump lapha e-Iowa ngenxa yendlela i-Republicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu oluyayo.
Ujohn kunabo ucaceba umthombe
bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho-ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bengumhlanhlandlela bazakwenza njalo ukuthi bamfake. Nxa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kakho omlandelayo.
Ye, manje sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley, kambe bona indaba elokho ebephakathi khonapho
angazi ukuthi bakhumbulani. Engxenye bakhumbula ukuthi kuzaba lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokhu uzaqhubeka usiya phambili. Ugwenxeka onjengokuthi engxenye i-code ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi kambe kungenzakala khonokho?
Iya, kungenzakala. Kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba, ngoba icala elikhulu elikhona endlibonayo ileli ele-insurrection elika-January 6 leliyana. Ngibona ngathi leliyana kuzaba nzima ukuthi athi hayi ngangeke ngenzanga lukuthola phakathi, nxa kuyikuthi lizangena phakathi kwawona lo mnyaka.
Ye, masikhangela-ke bamthombeni indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ebhekane namacala.
Yikho khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.